wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama sanctions abuya eZimbabwe ngo 2002 la ngo 2003 wonke umuntu odinga ukwazi uyakwazi ukuthi izigera ngumthetho okona uParliament yeAmerica owavotelwayo ukuthi kunikwe izibhezo zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi ifanishwa ukuthi iZimbabwe ingayekelwa inzalo izaba lokufundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho. So izibhezo zomnotho lezi zikhona izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esiloku ukuthengisa amabhenki weZimbabwe angenelisa ukusebenza lama mabhenki, amabhizinisi weZimbabwe angavunyelwa, amazwe lawo lamabhizinisi angavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe. So izithezo zomnotho zikhona.
Ye, kodwa abanye basola bathi ziningi izehlakalo zenkohlakalo kohulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi thezo.
Asitshongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption ngesikhiwa. Yikho-ke upresident wathi-ke engena wahle watsho ukuthi mina into yakuqala engifuna ukuyilisa yi-corruption. So aluba uvuma ukuthi i-corruption ikhona lokhu siyakwazi sakuvumelana, kodwa kasazini ukuthi ngamanga ukuthi ngikuchasa ngomunye wokuthi kunezithezo zomnoko. Vulani-ke likhiphane kama-sanctions akhona bese ngisithi iZimbabwe iyehluleka sibone ukuthi izehlulekangazo.